Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 ngonkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mugabe ulosekelo olukhulu.
Into ebengayilandelayo ngabantu abaningi abe-opposition yikuthi lapho abadliwe khona baqalisa ukukhala ngevota zokuthi ngabe bekhona lapho ezidliwe khona, angabe ngize bekhala ngayo lapho abawine khona 13 out of 13 seats ebulawayo betotaliza yonke into abalandi abanayo lapho.
Unobhala jikelele webandla le-MDC Renewal uMnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenzele libandla lenze umhlangano wedale le-standing committee kuyona le-iviki. Imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League yalonyaka ikhanya ingakavezi intshantshu. Silengxoxo lomsakazi olodumo u-Ezra Chisasibanda.
Uyakhumbula ukuthi babengela lokho kuthiwa umholo kuthiwa yisalari, babedlalela-ke amahhala bephiwe lokho kuthiwa yi-winning bonus. Khathesi abadlali la bathole inkulungwane ngenyanga aphinde aphiwe lokho kuthiwa ngama-bonus, kodwa behluleka njalo ukudlala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mugabe ulosekelo olukhulu. Lolu cwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-Afro Barometer imanyene le-Mass Public Opinion Institute ike yethula olunye njalo olucwaningo olulempumela efanayo phambilini kokhetho lwanyakenye, lapho lezi nhlanganiso ezathi uMnumzana Morgan Tsvangirai wayezanqotshwa kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba silengxoxo loMnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla sebandla lezanu PF kuhlangothi lwabasakhulayo, endawonye lonobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Moses Mzilandlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi yena ngokwakhe athi uMgabe uyamthanda, ngakho uMgabe with the same mouth akutsho ukuthi uMgabe akuphika ukuthi uMgabe kazange akhethise abantu emathebeleni, ngoba ukhethisa abantu beplumtree ukuthi abantu beplumtree amakhalanga angamasela abafundanga bathandi bebhola ukuyabulala abantu. Ngakuphike khonapho ngoba abantu abaningi bambone ukukhethisa khonokho angazama ukukuphika ukuthi akula muntu othanda abantu ongaba lapho ukuthi eyinkokheli engumuntu omdala omele ukuthi ngawe uyahlonipheka njengomgabe. Ayekhuluma amagama amabi kangaka adala ukuzondwa kwabantu beplumtree, njalo kungaso abantu beplumtree kuphela sikunanzela ukuthi ngabantu bemathebelelene. Sikukhangele ukuthi abantu abasemsebenzini khona kumathebelelene kathesi ayisibo bantu, imisebenzi kahulumende ayisibo bantu bemathebelelene abaningi. Kumbe kunamapholisa wona lawo ukuthi ungatshontshelwe endlini yakho Malinga uhambe uyoripota ukuthi ukhuluma isishona endaweni yakithi, akukutheleli inhloni yini, ngakukutheleli laka yini ukuthi kambe abafowenu abanganamsebenzi awuthi babethe khona ukuthi umsebenzi khona esigabeni sakho. Kwezinye indawo ungakwezinye indawo kwamanye amazwe abantu basebenza in local communities kugcinelwa ama-local citizens lama-local residents. Wena khonoko ukuthi okukuvala amehlo okwenza ukuthi usiphala amehlo ungaboni into yenzakala ngakuwe kuyini, uze ugwabe kangako ugwaba ngokuthi uMgabe uyakuthanda. Mina ngikhala kangaka ngingumfowenu kungiso uncane, ngikhala ngokuthi ngigomela ngokuhlukumezwa izanu kathesi angikapheli amanxebo obuhlungu, inhliziyo yami ubuhlungu.
Hayi, isikhathi sesingasavumi Mnumzana Mali, ungasigqibela uhlelo usiphe umbono wakho la.
Okay, ngiyaxolisa ngento acine ngayo i-violence eMashonaland West. I-violence esiyibona eMashonaland West i-violence eyenzakalayo noma kuyiphi ibhawa namhla ngahamba kuyo ntambama ngabantu abaphunguthana bodwa. Abantu atheli bendaba sebebhala phansi besithi bona abantu bathayele ngenxa yento zepolitics, kungabantu abaphikisana nje ngento ezincane ngenxa yamathenzi otshwala. Ikwini power into ezincane, they are very small isolated situations ezenzakala endaweni abantu bezijabulela nje. Ubaba uMzila uloke egcizelela nge-voters roll, and into ezingayilandelayo ngabantu abaningi abe-opposition yikuthi lapho abadliwe khona baqalisa ukukhala ngevoters ukuthi ngabe bekhona lapho ezidliwe khona angabe ngizwe bekhala ngayo lapho abawine khona 13 out of 13 seats ebulawayo betotalizer yonke into abalandaba nayo lapho
lo ke ngumnumzana impehlabayo Malinga isiphathamandla sebandla lezano PF kuhlangothi lwabasakholayo obexoxa endawonye lo mnumzana Moses Mzilandlovu unobhala jikelele webandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Jikelele webandla le MDC Renewal umnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenzele libandla lenze umhlangano wedalele standing committee kuyona le iviki kuhlaziywa udaba lomhlangano omkhulu okukhetha inkokheli iCongress. Iziphathamandla zebandla lezano PF zazisithi umnumzana Biti kasoze aphenduke elizweni evela kwele Melika lapho kade ekhona. Sixoxele sikhulumeli sebaleli bandla kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo ethu ahamba kuhle okumangalisayo ethu kwenzayo kodwa kathesi ke singena kuma-structures ukubona ukuthi kambe ama-wards ethu abegcwele yini lama-branches kume kanjani kwenzele ukuthi kube labantu-ke abakhethiweyo abayibo abazabeyangena-ke emhlangano esikade ngama-delegates bese besiyakhetha-ke ubukhokheli obuzaqhubekisela ibandla leli siyaphambili sikhangelele njalo ukuthi sikhonteste-ke ukhetho oluzabuyake luka-2018 sikhiphe izalo p f embusweni. Yikho-ke hhayi amalungiselelo ahamba kuse kakhulu siyangena ebantwini i-organizing committee busy nje ngena logich by logich ikhangela ibona sibili ukuthi kambe abantu ababhalwe emaphepheni sithi bakhona na kumbe ngamabizo nje kuphela. Akhangela-ke kuma-wards nakuma-branches ikade kulezikhexe khona ke abahamba begcwalisa khona.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu belilomhlangano omkhulu we-standing committee ungasitshela ukuthi lokhu kungakutshengisana?
Ukuba lomhlangano omkhulu enjalo we-standing committee kutshengisela ukuthi ibandla libhizi liphatheke kakhulu ekuthini-ke libone ukuthi abantu sinabo bakhona libone ukuthi umhlangano omkhulu we-congress uzabambeka kuhle yonke izinto zisendaweni yazo. Yikho-ke belomhlangano kabe-standing committee-ke ukhangela-ke amalungiselelo anjalo ukuthi kube lo mhlangano omuhle omkhulu sikhethe-ke ubukhokheli bethu okuzasiqhubekisela phambili njengenhlanganiso.
Sizwa kuthiwa lo nobhala jikelele webandla umnumzana Tendai Biti ubekhona emhlanganweni lo, ungasitshela ukuthi liqiniso na?
Iqiniso lethu litshela abantu yikuthi nobhala jikelele wethu behambe bele Melika okwamaviki amane kuphela uzaphenduka-ke. Khona abantu bebesala-ke belalela kamanga abatshelwa ngukhathi ubuwele ukuthi uzahamba uleminyaka elithumi. Hhayi, bekhona kunobhala jikelele wethu, ukhona eZimbabwe, bekhona emhlanganweni, uyasebenza nje njangansuku zonke-ke umsebenzi yakhe kunobhala jikelele khangela-ke inhlelo zebandla ukuthi zizambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-MDC Renewal Team koBulawayo, ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje-ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngelanga lokunanza omama, i-Mother's Day. Sile siphathamandla se-Chitungwiza Residence Association umnumzana Mavela Sikhumalo lo kansila Lilian Mlilo wenjube koBulawayo.
Umama ufuze athengiswe uthando nsuku zonke, kodwa leli lilanga elafakwayo ukuze hlengise jikelele ilizwe lonke jikelele ukuthi omama ngabantu aba-important. Kwezinye insuku lezi umuntu uyabe edubeka ehluleka So kuya bekufuze ukuthi nxa ilanga leli lifika umuntu atholakale ebonga umama wakhe ebonga nangumfazi wakhe kanye endlini noma laye ngumama kodwa ilanga leli vele kathesi seliswele i-importance yalo ngendaba bekuthi abantu abaningi bayadubeka bathola besenza izinto zama-bread and butter issues.
Akumelanga kuze kulindele leli langa kuze vele lanini lanini uthando luhlale lukhona ubaba ahlale emrecognize owakhe umkakhe njengomama ukuthi kusiyafika leli langa vele abe vele selayinto ambonga ngayo njengomama ngoba umama bathi ngumgogodla wakhona lapho ekhaya kufuzanga vele leli langa ubaba likhohlwa kathi kathesi bayakhohlwa angikwazi oyi-financially kumbe vele sesiphila leyana impilo engalathando angikwazi akusafana nakudala khona lapha mina lami angabuka kangizathi sengimbuza kanje nathi vele ngikhohliwe kodwa thina njengabomama lingafikela bobaba siyabakhumbula mina isikhathi esingivele ngihle ngikhumbule ilanga lakhona lingaphili
labani abangani bazuza imali okuyibo abangani baphila impilo ephezulu ubona ingani kibo lokho baza kunanza yini
khonapho ngibona zathi bakhona abalutshwane lapha elizweni leZimbabwe abatholayo bona labo mbona bazakwanisa ukunanzelela ilanga leli noma ngike ngangena lami kutolweni ngapha esidingwisa mboda sengibona ukuthi ah bakhona amanye ama-shop njengabo OK balakho amakhadi lamanye ama-gifts abathengisawo akhuluma ngokwe Mother's Day kodwa balutshwane abantu laba nganginanzelela abantu bayadubeka ngapha kabala ngitho vele izinto ezi-basic izinto zokudla and siyabona kathesi ilanga leli libuya sisanda ukubona abantwana bebuyela esikolo izikolo zisanda ukuvula kuthi ukuthi kusuka sokusiba nzima kakhulu noma abantu baqedile izimali bebhadala ama-school fees baqedile izimali abanye bethenga ama-informs lokunye lokho okufunakalayo ngabantwana ezikolo ukuze babuyele bayo qedisa i-term leyo yesibili
kuyini abesifazane sengathi kuyabakhathaza kathesi
ukuthi omama abasebenzi omama abaningi so babe befuna ukuthi nabathole ezinye izinto ezibancedisayo ukuthi bancedisane labo baba onjengemisebenzi ama-projekt abomama bancediswe ukuthini bakhangele abantu abahlala labo abagulayo ngoba umama nguye okwaziyo endlini ukuthi uhamba njani kube la ma-projekt wona lana ukuthi bafundiswe ukuthi baphathe njani abantu abagulayo baphathe njani abantwana abazintandane kuyahlupha sebesifuna ukuthi kufakwe kuleli langa labomama ngakulokunye okwenzakalayo kufakwe izinto ezinjengazenama ikakhulu njengami nginje ngingukhansila kuyafika isikhathi sokuthi ngiyalandwa ngabomama abalezintandane nxa sokulilanga lokuthi kahambe esikole umntwana kala mali embe ugogo njengalapho engihlala khona enjube kulabantu abakhulileyo bahlala lezintandane ezathiwa ngabobani ngabazali babo ngumkhuhlane lo ukhona kulezi nsuku kuba nzima ukuthi lathi sibancedise njani so kuyabe kufuna sibe le nhlelo njengabomama ngale Mother's Day khona lezi zinto ezinjalo zinanzelele kukhulunywe ngazo bafundiswe ogogo kutholakale lokuthi singabancedisa njani laba abantwana abazintandane ukuthi bahambe esikolo kwenze ukuthi labo batholi ukuthi bazithilele ngoba bengasela abazali ngoba kathesi kulama-school leavers angayenzi lutho azihlaleleyo and eyintandane ngokuswelakala komsebenzi kufuna kusiba ukuthi umntwana nalwana aphile njani yikho sokufuna kusiba lama-street kids so kufuna sokusiba lalaba abantwana abacina sokuthwana na sebelandwe sugar daddy ngoba uyabe sefuna ukuthi impilo yakhe ibe right
esifazana khona ngapho ethitungwiza kuyini abathwele nzima ngakho abakufunayo
siyabona kathesi kulodubo lwamanzi amanzi kekho katholakali imisebenzi ukansela uthile ukuthi ngakula msebenzi kutho ukuthi bona batholakala vele bengabantu abangiyela imali ukuze bathole labo ishare yabo ye-national cake sele izinto ezi-basic ezama-sanitary wear and okunye kwakhona amabhini kalahlwa ngukhansili ngumunisipala
sibongile kakhulu ukuxoxa lani lingavalelisana
kansela usale kuhle ube namhlophe khona ngale
enzuke usale kuhle baba Khumalo khona ngapha eThitungwiza ubona abanye
ngiyabonga
leyo balaleli bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Marvelous Khumalo isiphathamandla seChitungwiza Residents Association obexoxa endawonye lokansila Lilian Mlilo owenjube kobulawayo ilami usithandekile Mhlanga
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Akwese imidlalo ke lamhlanje imidlalo yenkezo ye Premier Soccer League yalonyaka ayifani leminyaka edluleyo ngoba phakathi kwefika phose ichumi esidlaliwe okwalamhlanje akulaqembu eselitshengisa ukuthi linganqoba kungalane yemiklomelo ye PSL iqembu le Chicken Inn yilo elikhokhelayo kulandele ele Triangle bese kusiza ele Dynamos ele Highlanders lona lihlezi kuhlandla lesine sixoxe lengcwethi kwezemidlalo Ezra Chisas Banda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
lonyaka ukhanya kunzima ngikhuluma ngokuthi kulokunzima awuqondakali njengokutsho kwakho kodwa into melo inanzelele sibonakalisa ukuthi ibhola leZimbabwe selisiyaphansi xa iqembu leHighlanders lifile ngendlela elife ngayo iqembu leDynamos lisiwa ngendlela eliwa ngayo iCapes United konke kunjalo sokubonakalisa ukubana hayi ngempela ibhola leZimbabwe liyaphansi ngoba kwenzakala kwamanye amazwe amathimu amaqembu amakhulu ayiphansi ngendlela ayangayo phansi iDynamos leHighlanders kodwa iDynamos iyazakala ukuthi nxa isizini iqala iqalela kalula isivuka phakathi komnyaka ayisadleki kusela kubo July isiphambili yabengasadleki kukhangela ukuthi amathimu manje abakwaLinders bahle bawini kakhulu ngalesi sikhathi kodwa konke kuyadanisa
okokuthi singathi kuyini imbangela yokubana sibone inguqu ingani iyawa njengokujoka
okwenza ukuthi inguqu ingani iyawa uyakwazi ukuthi abantu abakhokheli bazehlulekela lokho sithi ama sponsorship akusela mali ebholeni abantu abasayi ukuyabukela ke ngendaba zomumo womnotho welizwe iHighlanders uyakwazi neChristo sesikhawu sebenza izintathe izindaba ukuthi ke Barber Fields kwakusithi kube mnyama true black and white kugcwele pam kathi siHighlanders sidlala i-crowd esingathi ngabantu ababuyile njalo kuya sokubona kwe division 1 kathi abantu zothi iHighlanders kule 4000 if lenxa kwe friendly match iHighlanders yayinga 24000 yethola abantu abaningi udlula lapho kathi sokujengisela ukuthi no into ekhona into engekhoyo ababulala ibhola izinkokheli zihle ukuthola izimali lomnotho welizwe konke
ubona abadlali ungathini balohlonzi yini njengabakudala bona abane sasibabona uPeter labo Madinda labanyo oChuchu labanye abanjalo
abadlali bakudala babedlala ngenhliziyo ukuthanda ukuthiwa yibheji kudlalela iqembu lakhe nxa edlalela iHighlanders athi hayi mina ngumahlola nyama iblack and white edlalela iDynamos athi ngiyiboys and blue glamour boys bedlalela ke ukuthi kangifuni ukudliwa mina mfana wasembare ngidliwa umfana wemakhokhoba babedlalela ke igazi labo lokhu ngokwakakithi uyakhumbula ukuthi babengela lokho kuthiwa umrholo kuthiwa yi-salary babedlalela ke amahhala bephiwe lokho kuthiwa yi-winning bonus khathesi abadlalela bathole inkulungwane ngenyanga aphinde aphiwe lokho kuthiwa ngama-bonus kodwa behluleka njalo ukudlala njalo abaningi bakhona amaqembu anjengabo-Highlanders sebalahla lokhana okuthiwa ke i-junior development i-youth policy sebegijimela ukuthenga i-Highlanders uyayazi lawo ngayayithenga ngawophinda ndlovu yasimazi ngayayithenga ngawomesedizi rambo sibanda simazi ngayayithenga ngawomadinda vele kasimazi iDynamos la ngayayithenga ngawomemory mthira wova asibazi bonke lano Francis Shonai kodwa la maqembu ayezenzela abadlali babo
lo ke bekungu Ezra Chisas Banda ingcwethi ecubungula ezemidlalo ebesikhuluma laye ecingweni esebhilidali okwamanje ke sesilikhunisela ke ingoma sikhumbula omama njengoba kulilanga labo ilanga le Mother's Day.
Make you no cry again, ooh.
Sengakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mgabe ulosekelo olukhulu unobhala jikelele webandla le-MDC Renewal umnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenze leli bandla lenze umhlangano wedale le-standing committee kuyona le iviki lingakhohlwa ke usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com igama lami nguChris Gande lilayo.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela.